Omunye walaba ngumnumzana Kholisi Sibanda usabhuku esiqintini se-BH10 othi ukudla kubuya kungenelanga njalo labatholayo bazuza ingcosana yomumbu.
Kulokukhetha ukuthile ukuthi uholiswa bani, ukuthi ngabe kuthiwa ukuthi uhola lokho okuholiswa abantu ngakubuya kukuningi kukwane everybody, wonke umuntu azuze ukwenzela ukuthi bonke abantu badle. Ngoba ukuthi kuthiwe kukhava indlala kukhava mina wenxa kukhava umuntu oyedwa kukhava lwani lalwana akusayenzi ngoba lwana omunye uzabe sifa.
USibanda uthi abaholayo laba balethwa ngabamahofisi aphezulu, uthi kunje abatsha kabatholi usizo lukahulumende.
Kubuya kuhleliwe vele khona lo kubuya kuthiwa ikwestini esikhathi kuthiwe ngwe old age. Kuhle kube zokuhlanganisa labalimeleyo nje abangani bakhubazeka abakhubazekileyo. Yikho kukhetha kuyabe kufuna bona first. Laba iyoung stock babesala benjalo.
Omunye njalo okhonona ngokungaqhutshwa kuhle kohlelo lwe-social welfare ngumnumzana Give Me Again Moyo, ukhansela wekachechethe wathi uselesikhathi eside ezama ukubonisa laba ngezinga lendlala elisemaphandleni kodwa kabamuphi ndlebe.
Sivele siphakathi kwendlala njengemadolobha especially khona ewantu khona ngenxa yokuthi umhlabathi abantu abalima kiwo vele lwakwawuphume lutho wesizokuphinde kwaba le El Nino drought le ebekhona abantu vele sibachayile. So kunjalo abantu bonabo kulabantu abaningi abagulayo izigcoleke ingqondo njengoba umbona nangani ubaba uyanatha amaphilisi abanye bagula izingqondo abanye abantu bayezigoga.
Unkosikazi Sizalobuhle Mpofu wesiqintini se-BH9 uthi ilambazi sekuyilona kudla kwamalanga wonke, uthi kabatholi ukudla okwakha umzimba okubalela izithelo, inyama, indumba kanye lokuluhlaza.
Ukuhola sacina ngo-2021 iwa division okwakhathesi akulalutho esesike saluthola esiluncediswa ngokokudla. Besifisa ukuthi ngakumbeni kuyatholakala abangasinceda ngokudla besinikeza impuphu labondumba labokhungu oyili okokudla.
Umnumzana Jonathan Sibanda wesigabeni seChisuma laye ukhala ngokwelulwa kwengalo, uthi wasala ngaphandle kohlelo ngesizathu sokuba mhla welanga lokubhaliswa wayelele phansi ngobuhlungu bomzimba.
Mina ngangivele ngigula angikwazanga lokuthi kuyahola nababhalana. So ngathi sekusiyahola ngisiyasiya kwathi izakho sikulibhale okucingeni.
Ekuqaleni kweviki le uhlangothi lwe-social welfare ukhokhelwa ngumnumzana July Moyo wogatsha lwe-public service labour and social welfare lwethule umbiko othi kunani labantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6,140,924 sebeholise umumbu abafika phose izigidi ezinhlanu lengxenye 5,479,704 enyangeni yezintathu yezedluleyo, kodwa izakhamizi zewange ziyalilandula leli nani ngesimo sehlekana lemizi eholayo. Esethula indleko zokusebenza kwesikhwama sengcebethu yeZimbabwe kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathintambo wogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube kunyanga edluleyo wabika ukuba isabelo seMathebeleland North sinabantu abalambayo abedlula kancane ingxenye yesigidi 540,000, kodwa kulaba uhulumende usephathise ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngingunokuthi abadlamini.